mina angikhulume ni collective ngikhuluma mina njengomuntu omunye wabantu abasungula i-collective ngingasiyo semlomo we-collective. Abantu bonke bona ababaningi abakhuluma kakhulu singabalandelela ngamunye ngamunye balamanga, abaningi bakhona abaqinisanga. Sinabantu emathebelelendi abenza imali ngegugurawundi, sinabantu emathebelelendi abahlalayo abakwaziyo lapho lamangcwaba abantu khona abegugurawundi abafayo. Kuyabo abantu bevele eHarare kubuya ama-researchers avele emazweni afika babuza ukuthi mbani okwazi lapho kulawa ama-grave khona ebhubhude, bangakwazi ukuthi ngubani, bamnike okuncane okokuthi ahambele aye batshengisa lapho kulani okulamangcwabo lawo khona. Bona labo bantu abanjalo yibo abantu abangafuniyo ukuthi kwenza kube ne-progress ngobabesenza abanye bakhona sebeziphilisa ngendaba yegugurawundi. Kube nabantu-ke abangazisisiyo kahle ukuthi into ethiwa i-civil society isebenza njani. Bafuna ukuthi akukho possible ukuthi wonke umuntu agcwale erumini eyi-one akhulume.
Inhlanganiso ze-Matabeleland Collective zona lezi zonke ngezindala na kumbe zikhona ezibunjwe kathesi sokuqala udaba lona lolo?
Asonhlanganiso ezibunjwe izolo, siyabha kuku-trust kade yaba khona kusukela ngabo-1997, ihoza kade yaba khona itoyitoya. Asobantu abangaziyo ukuthi abantu bemathebelendi bafunani. Kade sasebenza sisilo lomnankagwa saye samnika ibizo samdinga izandla ezibomvu sisithi yena kalukulungisa isidaba legugurawundi kusasenzima kubophisa. Namhlanje abantu sebethibilika udingungasakwazi ukuthi kahle kahle abantu emandebeleni bafunani. Akusoqiniso ukuthi abantu abakonsultwanga. Inabe vuma abantu ukuthi Habakkuk Trust kade yasebenza ekhezi, kade yasebenza emangwe, kade yasebenza enkaya egwanda. Bino sekubuhlungu namhla ukuthi iHabakkuk Trust ibuye lemibono evele ebantwini bezigaba zona lezi evele isebenza khona ikufake kube lugwalo. Akukho kulokho okunye abakhuluma ngakho kukhona kuseza kwenzakala ngoba i-National Peace and Reconciliation Commission iseza kuqhubeka isiya ezigabeni. Kodwa abantu bakithi abanye mhlawumbe ubuhlungu lobuyalo obunye obungela obusela i-logic ukuthi sicabange kahle ukuthi sifuna ukuthi kahle kahle sikufunayo kuyini. Ugcina ungasakwazi ukuthi bafunani. Bese kubuya abanye futhi igande abafuna ukuthi izinto ngabe zenziwa yibo ziphume ngabo kungabi ngabanye abantu abazenzayo. Labo bantu banomhobholo nje owokuthi into leyo wayesenziwa nguDumisani Nkomo, wayesenziwa nguJane Williams. Babe sebephuma namathiyori amaningi okuthi yeyo umnankagwa ubathengile abantu laba kwathini kwathini lento ezinjalo. Kanti abantu so abavele ba-affected ngegugurawundi, ama-isijenini victims egugurawundi badiniwe ngento leyo, bafuna ukuthi into leyo iphele, azihlobo zabo zingcwatshwe, ziphiwe i-decent burial, labalimalayo bakhompensethwe. Umnankagwa usevumile ukuthi uzakwenza khonokho.
Bakhona njalo abathi bona inhlanganiso le isifakwe phansi kwekhwapha likamongameli Mnankagwa, nanku inkokheli yenhlanganiso isibonakala isimncoma. Ungathini wena lo?
Uhlupho olukhona vele akuswelakala abantu abanjalo ngoba kunabantu engithe mina bayakholisa ukuthi isimo siqhubeke sinje ngoba kunama-political parties amanye asurvivanga ukuthi kule ndaba yegugurawundi. So nxa usithe gugurawundi kawudilelayo kudlule lokhu bona bawe bengasela agenda. So kuthola kuyatholakala kunkhonokho silembono ethiyeneyo layo imibono yabo. Kodwa okumqoka yikuthi yena okusalayo yikuthi ma Mnankagwa engakwenza lokhu avume akelise ngegugurawundi abantu bangcwatshwe. Amathebelelendi imathebelelendi zihambe ezi-water project iqalise amanzi abuye kobulawayo abantu ba-pre-compensation kanti sebesafunani okunye ngaphandle kwakhona lokhu. Kuyake sokubangisana nje ukuthi into leyo iphume ngobani, omunye efisa ukuthi ngabe iphume ngayo nje kuphela okuyi-competition lemihawu.